Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Zomuhle. Welamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhlazi ku 19 Mfufu 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Gambe isikhonzi se United Nations esiselizweni sizaphuma lombono obalulekileyo na odaba lwama sanctions.
Izani PF yengabantu sitikula ama national sanctions kanti ama sanctions la abambe abantu abathize abangahlonipha amalungelo abantu.
Udlakela olwaqhamuka emaswingo ngeviki edlileyo soludale imibuzo kwabanye abathi kukhona ukuchaya amanzi kudaba lolu.
Emaswingo vele siyakwazi ukuthi akuqali iMDC Alliance ayiqali ukuba lodlakela ngo-2019 kuthe langothi ukuthi kusenziwa ama structures vele kwakulodlakela olukhona.
Kodwa ibandla leMDC Alliance lithi udlakela lwangeviki edlileyo lwabangelwa ngabalandeli bezani PF obencedisana lamapholisa.
Into eyiyo engani ibuhlungu kakhulu engani yasihlukuluza ukubona amaphoyisa engani azwanana nabantu bezani laba besenza khonokho abakwenza.
Uhulumende useguqule isinqumo sakhe sokuxotsha izisebenzi ezingahlatshwanga amajekiseni e-COVID-19 womabili kuze kuyefika ekupheleni komnyaka. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Gambe isikhonzi se United Nations esiselizweni sizaphuma lombono obalulekileyo na odaba lwama sanctions. Unkosikazi Alina Duhan wanxuswa ngohulumende weZimbabwe ukuthi azehlola isimo selizwe phansi kwezijeziso zenotho ama sanctions. UDuhan ufike elizweni ngesonto izolo wahlangana lomongameli Emmerson Mnangagwa. UDuhan useke wavakatshela amanye njalo amazwe alezijeziso zenotho abalisa eQatar, Venezuela leSyria lapho asola khona izijeziso lezi. Ubikwa engabhadalwa ngumanyano weUnited Nations kumsebenzi wakhe okwenza abanye basole impumela yophenyo lwakhe. Umsekeli wesikhulumeli sebandla leMDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafasibanda usithumele umbiko olandelayo ngodaba lwama sanctions.
Makhabe Zulu sifuna ukufaka kahle kini lonke likwazi ukuthi thina njengabantu beMDC Alliance asinani ngama sanctions lawo akhala akhulunywa yiZanu PF. IZanu PF yengabantu sithi kulama national sanctions kanti ama sanctions la abambe abantu abathize abangahlonipha amalungelo abantu lama sectari lama company lawo akhanda isikhali ekuhlukumeza abantu bezinto abejikelele. Yikho ke asinani ngombiko lowo obikwa nguMangwana ukuthi abantu beZimbabwe abahambe emhlanganweni besiyatshela isithunywa se-United Nations ukuthi ama-sanctions kasuswe. Thina sicebisa abantu ukuthi abangayo emhlanganweni abahambe bayetshela isithunywa se-United Nations ukuthi ama-sanctions okuqala izano. Izano ayiqala iguqule izenzo zayo, ihloniphe amalungelo abomama, amalungelo amankazana, amalungelo olutsha, amalungelo abantu jikelele, ama human rights. Siyakwazi isikhathi esiningi izano iyacatsha ngama sanctions, itshontshe, ihuquliza imali, isisidlele esizithi ama sanctions yiwo ayenza ukuthi ngenzikatshe. Yikho ke njengabantu abafuna inguquko sicela izano ilungise imithetho njalo ilandele iconstitution kakhulu ukuhlonipha amalungelo kaZulu. Ngaphandle kwalokho sizabona lokho esihlupheka izano icatsha ngomunye sokukhanya ngani iyathaba kakhulu ukuthi ama-sanctions lawo aphiwa izikhulu izigananda zabantu ahlale khona. Ngabe kuhamba kahle, ngabe izano PF iyalandela imithetho ye-United Nations, ilandele imithetho ekwi-United African Union esithi ilandele imithetho ye-SADC, iyenza ama-elections kahle, ingatshontshi, ingabulala abantu, ingatshaya abantu. Khathesi ivike ephelileyo ethi hambe inqaba ichize izimota ze-MDC Alliance, tshaya abantu, ikidnapa abantu. Kanti bona bacatsha ngomunye besithi kule COVID regulations yona izani isenza amathanda, besenza ama-DCC ama-elections abo. Thina labanye abantu singathi siyahlangana, bayasitshela ama-tiergas. I-America le-Britain le-Europe bathengiselana layo kakhulu. Into ekhona bafaka ama-sanctions kubomnangagwa nezihlobo zakhe abafuna ukuyathenga impahla e-London.
Lo ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance. Njengoba iStudio 7 ingasekela ihlangothi, siphinde saxoxa lesiphathamandla sebandla lezano PF, umnumzana Mabutho Moyo, ongunobhala oqoqa inhlelo zabasakhulayo kubandla lezano PF.
Bayakwenza vele sonke isikhathi nxa sesilanda usuku lwe-anti-sanctions. Bayakwazi ukuthi kulo muntu we-United Nations obuyayo njalo abafuna ukuthi benze ngani vele eZimbabwe kulobu dlwangudlwangu. Kanti why lobu dlwangudlwangu kungenzakalanga ngoJanuwari, ngoFebruwari, ngoMarch? Why kusenzakala ngo-Okthoba? So kumele kubuye umuntu ovele e-United Nations. Kodwa hayi, into engijabulelayo ukuthi amaZimbabweni savuleka amehlo, iqiniso sebelayo.
Umnumzana Mabutho Moyo ngunobhala oqoqa inhlelo zabasakhulayo kubandla lezano PF. Udlakela olwaqhamuka emasingo ngeviki edluleyo soludale imibuzo kwabanye. Ingcwethi ehlaziya ezombusazwe umnumzana Angliston Sibanda uthi kukhona ukutshaya amanzi kudaba lodlakela lolu.
Angiyadawuta mina, ngiyathandabuza ukuthi kahle kahle sibili yiZanu PF. Ngisamelele ukuthi sizwe abantu laba benza udlakela nxa bebotshwa, babotshwe kuzwakale ukuthi ngabantu abajongeni. Singakhohlwa futhi ukuthi layo iZanu PF ikhona eyinye yayo abaphakathi kweZanu PF abangamthandiyo umnankagwa, ikakhulu abantu babe G40, angabe Zanu PF phela, la G40 Zanu PF bayanelisa ukwenza udlakela nje ukwenzela ukungcolisa umongameli umnankagwa. So unless kuze kucace kubotshwa abantu, kuproveke ukuthi abantu ababotshiweyo ngabe Zanu PF, mina angikabi convinced. Bese kubuya futhi kube le ndaba yokuthi abantu be-MDC labo bayalwa bodwa. Sibonile lapha kukhulunywa ngama-faction akabithi emasingo vele siyakwazi ukuthi akuqali i-MDC Alliance ayiqali ukuba lodlakela ngo-2019 kuthe langothi ukuthi kusenziwa ama-structures vele kwakulo dlakela olukhona kuliwa i-committee yabo gumbi labanye babo kwaliwa, akuqali ukuthi i-MDC emasingo babalwe bona bodwa.
Ngokubona kwakho kuyini okungaba kubangela ukuthi kube lodlakela oluningi kangaka?
Imbangela yodlakela lolukhona yikuthi abanye abantu sebejombile, abanye abantu abala relevance, abanye abantu badinga ukuthi international community ibazwele ukuthi Zanu PF iyabahlukuluza. Bona bebodwa kabala strategy sokunqoba ukhetho. Abantu be-MDC Alliance abala strategy sokwehlula izano. Abantu be-MDC Alliance bebesilwa bona bodwa. Futhi akumangalisi ngoba sibona uNumzana uChamise Dobha, abantu abanjengabo Fowetho Promise Mkhwananzi ebafaka ku-National Executive. Vele siyabazi ukuthi ngabantu abajayela ukwenza ama-protest, bathi sokujamukiwe. Abanye bakhona baqeda labo bathola imali zamadona bazidlele. Futhi akuqalisi ukuthi kube lento enje.
every time nakuza kuba lelomeli we United Nations obuye elizweni ukuzochwayisisa ngokwenzakala elizweni bahlala besenza njalo abantu beMDC Alliance ngo 2019 sabona omagombeyi bezabductor thina abantu abaye bamathebelendi siyasazi sanda sezano izano lapho abductor khona ungabuza kithi siyakutshela ukuthi silezihlobo ezabductor ngo 1984 lanamhlanje lokho ezabductor lokho singakwazi ukuthi zinga lokho abakwenzayo ukuthi kuthe uDr Peter Magombeyi uabductiwe usethethe sethunjiwe senyamalele ayethutsha egqoke iyembe ayinweyo ehlekelela elefoni egcwele umlilo singakhohlwa ukuthi la uChamisa futhi ngo 2019 ukuwa wakwenza esemarondera laphana kwathiwa siabductwe emoteni yakhe sokunabantu abenzeni ngoba kwakuzabuya uenvoy weUnited Nations so akunadlakela olukhona ngamagame enziwa ngabantu beMDC Alliance engithanda ukuthi uZulu abekwazi ukuthi ngikhuluma from experience abantu beMDC Alliance bale capability yokwenza khonoko besenzela ukudinga international sympathy
umnumzana Angliston Sibanda ingcwethi ehlaziya ezombusazwe ubexoxa ecingweni le Studio 7 ekobulawayo lokhu sikudaba lunye siphinde saxoxa lesiphathamandla sebandla leMDC Alliance umnumzana Prince Dubeko Sibanda ongumgcini sihlalo webandla leli esigabeni seMathebeleland North.
Now nxa abezana uPF sebefuna ukuthi batho ukuthi khona kule ndawo lapho ongafuzanga babe khona kungabi khona abanye abebandla elinye sokusithi ukuthi khona labo sesingathi ukuthi lapho eZimbabwe ngoba bona balutshwana phela lapho eZimbabwe kwedlula abantu abasekela amanye nabo sebengaphuma nasemahofisini. Now into eyiyo engani ibuhlungu kakhulu engani yasihlukuluza ikubona amaphoyisa engani azwanana nabantu bezanu laba besenza khonokho abakwenza ukuzwanana kwabo ngabe kuthiwa bazwanana ensitha aluba kasilandabala esingani sesilohlupho lakho ikuthi khona bengazwanani ensitha kuphela kodwa bephinde bemanyane besebenze ndawonye bebloke imigwaqo bendawonye amaphoyisa isabeko uniform kanye labasekeli bezanu PF. Now lokho sokuyakwenza ukuthi khona sicabangela ukuthi khona ama institutions akahulumeni lawo kase sengama state institutions sengama institutions awezanu PF ngoba into yokufuza ukuthi uyinanzelele lapha gande ngeyokuthi izanu PF le MDC kumbele NCA kumbele yipi party akwehlukananga sonke singamabandla ezombangazwe okwenzakalayo kuphela ukuthi khona amapolisa lamanye ama institutions kahulumende ngakahulumende kaso awezanu kaso awe MDC kaso ANCA kaso awezapu whatever party ongafuna ukuyisho kodwa lokho asebefuna ukukwenza nxa kuyikuthi kuyisithengiselo sokuthi u-2023 kuza kuba lomsindo hayi umsindo ukuthi uza kuba khona kodwa into esiyaziyo ukuthi lomsindo uzanqoba abaningi ukwedlula abalutshwane
ngokubona kwakho kuyini okungaba kubangela ukuthi kube lohlakela olunengi kangaka
izanu PF Chris kayisekho izanu PF yachona lomgaba okuseleyo kathesi kusele nje abalutshwana abayibo abafakwa libutho ngo 2017 ukuthi babe lapha izanu PF kayisekho now ibutho lakhona lona lelo elalibambe labo abangena phakathina kwalumbuso ngo 2017 bilambile zabala mali bayahlupheka bayabona ukuthi khona ilegacy liyana ababekhuluma ngayo kayisekho sokuyilegacy yabantu ababili kumba abathathu abadla besiyahlangana kuma birthday yabo lapho abahlangana khona kodwa abanengi abaphakathina kwemilitary yona liyana bengatholi lutho so ke izanu PF kayisekho akula zanu PF esingakhuluma ngayo ukuthi izanu PF iyesaba yini ukuthi yadliwa kayisekho izanu PF izanu PF siyayichaya phansi laphezulu and lokho Chris is not a matter of ukuthi if it's a matter of when ngoba ama elections angaba khona namhlanje akula zanu PF umnangagwa usuke waba lobuhwaba uthe engena ngo 2017 bahle bathi chinu chedu ekuqaliseni besithi chinu chedu abantu babecabangela ukuthi bathi ukuthi hayi into yezanu PF but kodwa namhlanje ngaphakathina kwezanu PF lawo sebekubona ukuthi hayi sonto yezanu PF singinto yabantu abalutshwana
umnumzana Prince Dubeko Sibanda kumgcini sihlalo webandla leMDC Alliance esigabeni seMathebeleland North ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseBhinga.
Yebo, yebo, yebo. Mthakazo omuhle. Siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection esilethulela maviki wonke ngolwesibili ngo-8 p.m. Namhla sikhangela inhlelo zentuthuko ikakhulu ezigabeni zemaphandleni kwele Zimbabwe. Sixoxa njalo labasakhulayo ngokuqakatheka kosuku lwe-International Day of Rural Women olunanzwa mnyaka yonke mhla ka-15 Mfumfu ngenjongo yokukhuthaza ukutholiswa amathuba kwamantombazana labesifazana basemaphandleni. Sulukandaba lingakhutshwa lolu hlelo lilami uMikeobe ngo-8 ntambama.
Okwamanje besikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi inhlanganiso elawula ngezomdlalo wenguqu emhlabeni jikelele eCAF ithi inkundla yeNational Sports Stadium ayisavunyelwa ukudlalelwa imidlalo yeqembu lesizwe kumidlalo lamanye amazwe. Iphephandaba leNewsday lithi uhulumende useguqule isinqumo sakhe sokuxotsha izisebenzi ezingahlatshwanga amajekiseni e-COVID-19 womabili. Leli phephandaba lithi umphathintambo wezisebenzi zikahulumende uMnumzana Paul Mazima uthi izisebenzi ezingahlatshwanga zizaphiwa ithuba lokuhlatshwa kuze kuyefika ekupheleni komnyaka.
Leyi Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizo siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM, 4930, 6170, 7270, 6040 naku 15460 kHz ku shortwave.
Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko lisithumele ngeWhatsApp.
Ndivuka njani kanti ke Studio 7 nawe siyavuka okhulumayo lapha uMtshiso uMajoli khuluma ngaseGaborone. Nginanzelela indaba zepolitics yeZimbabwe. Ngikhuluma lapha ngizwe isikhulumelo se-MDC Alliance uMagalela Mafa ekhuluma ngomqondisi moyo umthungameli weMthwakazi ekhuluma nge-division yokuthi i-division le esikhona akulanto njalo so ngabantu abasebenzela izano PF. Ngibona ngathi isikhulumeli lesi se-MDC Alliance sifuna ukuqondiswa. Usekunanzelela uMafa ukuthi eMathebeland kulapho abathola khona ama-seats amaningi bevotelwa. At the end of the day azibenefiti lutho. Kaba sikhulumele even bese parliamente kabakhulume bathule zwi special la abantu abangakithi abesindebeleni baba amaphapheti bayesaba ukukhuluma kuzani ukuthi izinto zime njani. UMthwakazi unye yedwa iparty esiyibonayo ikhuluma ekuqhatshweni silabantwana kabalamsebenzi kodwa ukuthanyela ukugeza itoilet kuma supermarket lapha kubuya abantu bevela eMpumalanga kuyini khonoko nxa kuthiwa kuyachatshwa abantu babuya bengakule tende yabi winiwe kubuya abantu begada ibhasi bevela khatshana 400 and something kilometers besiza kobulawayo. So kakunanzeleli khonoko thina kaso tribalism kuvele kwakukhona khona lokhu ukuthi iZimbabwe kule Zimbabwe kulomthwakazi. Thina sikleme okungokwethu aso tribalism abangapha komthwakazi kayisikho ukuthi nxa bengamashona ngufake ngaleyo ndlela. Kayisikho ukuthi sokufuza bayesishoneni ngaba komthwakazi imihlobo lemihlobo ekhona komthwakazi ezilongu lapha kawukhitshwa. So usubonile Mafa ukuthi hawayi sokudumela emansumpeni alusoze lithole lutho yikho usuqalisa ukukhuluma kwangathi uMthwakazi yiparty ye-tribalism.
Sanibonani, sanibonani Studio 7. Hawu siyabonga ukusinikeza indaba ezinye Mnandi, Uchabu, Lloyd Brown Fisher, Tobe, Lumbe, Subakutu Banjele, hayi. Mina, ngwamumbono, ngiyamuzwa, umqondisi laphana umthe sabukugwinya. Akabuyele ekhaya kuzaphu, akabuyele ekhaya kuzaphu, kuvote, ngaqeda ukuvota ke. Abe seyayiphumela ke imele ayenze le nto ayenzayo. So engizokusho nje mina yikuthi ayi yikuthi abantu bakithi mani mina ngikwazi ukuthi sinjani. Amaqembuqembu lawa angeke asisendawo. Sinikeza izano umhlahlandlela ukuthi ibuye iwine futhi. So hayi buyane ekhaya kuzaphu, buyane ekhaya kuzaphu, izaphu isikhona. Bonke abayizwayo le audio. Ababuye ekhaya kuzapha kuzoba right ngoba izapha ayikhethanga muntu nawe amashona ayakhala njengathi isikhala. Ngiyabonga
salibonani basakazi baka Studio 7 ndani lonke bantu jikelele. Mina ngithanda ukuphawula mayelana lalaba abantu abohlobo besishoneni ukuthi bathi amaNdebele bayabandlulula bale tribalism. I-MRP ukuze ibe khona kuyisikhalo esibanzi kakhulu esavela kususela kudala since kwaqala igugurawundi kuze kube namhlanje. Umuntu wemathebekelendi uncindezelwe unyathelwe intamo njalo konke lokhu kuyibufakazi ngoba yinto esiyikhangeleyo. Ziningi izinto, ziningi impawu ezitshengisayo ukuthi thina bantu bemathebekelendi vela sifunakali. So yikho ke nxa sesikhangela amabandla njabo MDC ungathi uyakhangela ngela even ukhangela phakathi kwaphana kuma members of the parliament ukhangele kuma councillors jikelele uzafica ukuthi phose i 90% ngabantu besishoneni 10% labantu besindebele sibabishani kakhulu ubandlululo lukhona. So yikho ke thina kasizondi bantu bohlobo besishoneni kodwa sizonda i system yena leyi yendlela esiphethwe ngayo kuyasihlukumeza kakhulu njalo sinjenge nje kungenxa ye tribalism ngoba nje dina kayikhulumi kodwa ngezenzo izenzo yisezidengisayo ukuthi abantu besishoneni yibo abale tribalism enkulu kakhulu. So iMRP ukufonywa kwayo yafonywa nendlela yokuba isizwile ukukhala kwabantu bemathebeleleni njalo akula sisombululo besikade singelandaba but kuyakhanya ngigceke ukuthi vele so far kulokhu iZANU-PF yangenayo embusweni akulanto othiwa iyabambeka esiyenzele imathebeleleni. Ngiyabonga
sanibonani baphathi bohlelo. Siyajabula ukuba ne-studio nje esisakaza kanjalo nje singakhethi inhlangothi kodwa ke sinombuzo wokuthi ma sifake isikhalazo njengokuthi sikhala ngokuthi sicede uhulumeni isibhekele ezintweni ezimbalwa njengokuthi sakhuluma indaba zama-passport ukuthi adula. So lina njengabantu abaphatha umsakazo lohlelo alikwazi yini ukuthi lihambe eminyangweni kahulumeni lebabuza bona basiphendule bona ukuthi inkinga ikuphi ukuthi badulise i-passport ngale ndlela ngoba isuke ingabi nomthelelo omuhle kulungelo lomuntu ngoba ungasakhona ukuthola into document okumele ukuthi ngabe iyabusiza. So ukuthi ngabe kuthiwa lithi imali singakhuluma lokho esikubo umbono wethu lani lihambe liyobabuza ngani thole lisiphendula futhi uhulumeni yena ithini ngalezo zinto izabe sikhala ngazo. Ngiyabonga kakhulu kulokho kodwa ke bese mbuya ngithinte futhi ngapha ezokuthi umthwakazi ibandla lomthwakazi ibandla elihle kakhulu elizokala ukuthi liza kahle kodwa lami ekuhambisaneni kokuxhasa abantu ngobuhlaka njengokuthi ukuthi ukuphamashona arongo kakhulu wonke kulolana uhlangothi lokuthi umthwakazi namashona abaqhelileyo. No mina ngingakubeka ngokuthi ngithi amashona wona akho wrong wonke ngoba vele abantu ngeke baze bafane kodwa ke bathatha umqondo omubi ngesikhathi kusabusa uRobert Mugabe ngingazange achaze kahle ukuthi singabantu bonke phuma endaweni eyodwa singabantu abayi-one so sikwazi ukubambisana. So njengamanje ngathi uyabhekisisa ipolitiki elapha ekhaya isisenza abantu befuna ukuthi be-divide anonge kusisendawo thina bese ngafuna ipolitiki yoku sibambisane silungise izwe lakithi libuke sihlonishwe la izizwe umhlaba wonke abantu abaphuma eZimbabwe wherever lapha bayakhona akukho umuntu obarecognize ayo noma bafundile noma bahlakaniphi noma banjani bayinto nje bayuseless. So ngenxa yegovernment yeZANU-PF ehlule ukulungisa izinto zokuthi ilizwe lethu lihlonishwe izizwe. So nasifuna abantu abangabambana ngaso ngeke ngisize ukukhuluma ngokuthi iMDC laba bathi bayayigxeka ayizange iphathe leli lizwe since sokuthi umbuso weZANU PF MPC efana mina ngicha. So mina ngithi intwakazi ilibandla eli right with the opposition kodwa ngabe hamsana le opposition efana le MDC ubafuna ukuthi bekhiphe uhulumeni lo ocindezela abantu isikhathi esingaka behlupheka abantu ezizweni. So bona mase behlukana ngombono be opposition angisa understand yabunga kakhulu inyinga uSidumu ngilapha eJohannesburg.
Studio 7 Studio 7 njani ngiyalibingelela ngegama lenkosi. Ngibingelela bonke abantu ngamele inkomo labo bonke abasakazi bethu Studio 7 CTA. Hayi hlalani linjalo basakazi. Ngithanda kakhulu ngoba kalithathi hlangothi kodwa yenza kukhuluma kakhulu ngendaba yemthwakazi Republic Party. Imthwakazi Republic Party abantu kabayizwisise kabantu abayi-understand bengayithathi ngokuthi iyatribaliza. Abaqale babekwazi injongo yemthwakazi andubana bezayifaka ibala lokuthi iyatribalism. I-tribalism yaqala nini? Yaqala nhlakabani? Hlayilizwe lithathwa ebantwini abamhlophe kwahle kwaqala i-tribalism iqala ngabantu bempumalanga. So namhlanje sithole lathi upresident wethu umthwakazi Republic Party osimvula amehlo sesingabantu abatribalizayo. Ukuhlakanipha kufunakala eZimbabwe. So nanku siyangiyaguguzela kakhulu ebantwini bamathebelelendi nabanye abasemahlonaleni khona ngathi ukuthi madoda khwezana amasoksi libuye ngapha sizoyakha ilizwe silungiseni okwethu madoda. Siyekeleni ukuba lokhu esivukela komakhelwane siyalungisa izivazi abanye ezethu inkomo zifohla siyakudla amabele abantu. Engicelayo-ke ukuthi bonke abantu abakomthwakazi abagoqa amasoksi babuye bengabi le ndaba lokuthi kumbe kuthiwa imthwakazi libandla elingakabi namandla kwezombusazwe. Amandla ngayethu so kufanele ukuthi babuye sincedisane singabantu bemthwakazi singadoniselani kungabi nokuxabana. Engikuthandayo kakhulu ukuthi ubaba umoya iqiniso kaliqede bonini njalo ma ungumuntu othanda iqiniso awusoze ubalekele iqiniso ngoba ulizwa. Mina ngiyalizwa iqiniso elikhulunywa ngoba umoyo Studio 7 ngala mazwi ngithi hayi sisakazela kuhle indaba zinani kuzela wonke abantu hayi nazi iphathi yethu umthwakazi asiyivuselelini 2023 khonoke silakuthola kuningi. Ngiyabonga ngithi sonke nasisukumeni siyevota. Mina vele lemuli yami ngifuna ukuthi sihambe siyirejista sivotele ibandla lemthwakazi Republic Party ukuze sibekwazi into esiyifunayo elizweni lethu. Ngiyabonga.
Lawo bekungamazwi enilina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsapp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, ilizwe leMelika liphakathi kwesililo kulandela ukubhubha kukamnumzana Colin Powell owaba ngumphathintambo wezobudlelwano lamanye amazwe onsundu owakuqala kweleMelika. UPowell obele minyaka yokuzalwa engamachumi ayithobaminombili lane 84 ubulewe yi-COVID-19 lanxa ubehlatshwe amajekiseni omabili e-COVID-19. Odokotela bathi i-COVID-19 imhlasele ngoba ubele mvukuzane eyohlobo oluthundubeza ijekiseni ye-COVID-19. UGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Dan Moyo.
UColin Powell umuntu oqakatheke kakhulu, obeqakatheke kakhulu e-America ngoba nguye wayengowokuqala umuntu onsundu ukuthi abe ngu-Secretary of State ngesikhathi kubusa uGeorge W. Bush.
Akusitshele mnumzana Moyo ukuthi ube indoda enjani ubaba uColin Powell.
Ngumrepublican kodwa yena ungumrepublican lo esithi singathi thina umoderate, meaning ukuthi akasubscribe to uburepublican lobu obu-extreme esingathi obufana labalandeli bakaDonald Trump. Sibone ngo-2008 uColin Powell esenza into engavamanga ukwenzakala phakathi kwamabandla awe-Republican nama-Democrat. Sibone uColin Powell endorsa uBarack Obama ngo-2008 for upresident, echiya umuntu wakibo wama-Republican, okutshengisa ukuthi uColin Powell noma bengumRepublican kodwa ngumuntu obe obe acabangisisa kakhulu izinto endebona ukuthi uObama umwe umuntu otsenza owenza ihistory ngo 2008 and uColin Powell akazanga afuna ukuthi abe on the side le history elirongo elingavumelani lotshintsho silibone lusenzakala eAmerica.
Umnumzana Dan Moyo isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweleMelika. Singakagqibi uhlelo lwethu lwanamhlanje wothi besikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Kambe isikhonzi se-United Nations esiselizweni sizaphuma lombono obalulekileyo na odaba lwama-sanctions. Udlakela olwaqhamuka emaswingo ngeviki edluleyo seludale imibuzo kwabanye abathi kukhona ukutshaya amanzi. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo-7:30 ntambama. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.